nxa sikhangele sizabona ukuthi ama-price alokhe eqongile kakhulu kwezinye indawo sizwa ukuthi ayayehla kodwa akayehli to the extent ababeyithangelele khona njalo into ebezihlupha indaba e-fuel lokunye akukalungi ngendlela ebezikhangelele ngayo kumbe ebebekhangelele ngayo ukuthi uzalunga khona
khona kuliqiniso na ukuthi ikhona enye impahla esiyehle intengo
kungaba nendawo ezilutshwane okwenzakeleyo khona ukuthi kulokunye osehlule intengo kodwa ukwehla kwakukhona it's not a significant fall nxa sikhangele ukuthi impahla eningi into ezibe ngasikaboni ukuthi zehlile to what extent njengoba sokuleziki kuphela engxenye it's too early ukuthi sibone ukuthi abamesha zabo ahamba kanjani
umnumzana John Manguja usibalukhulu webhanga le-reserve uthi yena balethemba lokubana amapholisa azabancedisa ukuthi umthetho lo ulandelwe ubona njani wena imbiko yona le
ubake bazama ukuthi babophe abathengisa izimali esitaratini kuya enye istatutory student leyana ekamnangagwa umnyaka uqala kodwa akuboni ukuthi kwasebenza into ekhona yikuthi akula mali emphakathini ama-$1 njalo amabhiro akhona ngakabi maningi kakhulu okuthi abantu bayakwanisa ukuthi bahambe bayeshintshe izimali ngesikhathi ababesifuna njalo indaba yama-rate i-rate langikhona elikhona lehlile kakhulu uwedlula ama-price ngakhangela ama-price abantu abaphega ama-price abo baphega besebenzisa i-rate ebeliphezulu kakhulu so into nxa zingehlanga akubona ukuthi amapholisa azanceda ukuthi akhiphe abantu laba abathengisa izimali ngoba amanye ama-options angikhona ama-biro lani kakabi maningi kakhulu okuthi abantu bayakwanisa ukuthi bahambe bayasintela izimali okusemthethweni.